I-Constitutional Court isebenza ukuphendla ukukhangela umthetho. Ibisisitsho ukuthi uyahambelana yini le-Constitution. Njalo ibisisitsho lokuthi i-Constitution itshona. Into okumele ikhangelwe lapha ukubana i-MDC eqoqo yithi lokho ke uSpeaker uthe ukukhangela wabona ukuthi inkundla idale le-court yilo kuphela elingayenza i-decision enjalo. Okuthi ukuthi kumele kuyiwe e-High Court iyokutsho ukuthi MDC ngubani. Njengoba i-renewal isithi uMorgan Tsvangirai samxotsha, samdisciplina lakanye kwabonakala emaphepheni ukuthi waxotsha uMorgan Tsvangirai. UMorgan Tsvangirai laye uthi hathi angixotshwanga yimi i-MDC. Kona lo umbuzo yiwo umbuzo okumele uxazululwe yinkundla ye-court. So ngibona ngazani uSpeaker we-Parliament uJacob Mthenda ucabanga njenge-lawyer nxa esithi akusiyo ndawo yami le ukuthi ngidecide ukuthi i-MDC ngubani. Hambani e-court. Ofuna impendulo kahambe e-court kanti uyabe sesabani ukuthi ayi-court.
Lanxa bengaya edalele e-Constitutional Court ukuthi bayecubungula, akutsho lutho nxa kungakhanyi ukuthi i-MDC eyiyo yiphi.
Akutsho lutho nxa kungakakhanyi ngoba lanxa bangaze bacubungule kanjani. Ekugcineni sele sifuna ukwazi ukuthi okay, ozaphiwa ilungelo lokuthi axotshe abanye nguphi wakhona. I-Constitutional Court ayisoze ithi ukuthi hhayi okumele akwenze lokho ngu-Tsvangirai kumbe ngabe renewal ngoba leyo yinto okumele ikhangele lidale le-court eliyi-High Court. Renewal basabhizi ngezinto ezinye ngeziqakathekileyo. Abantu abasazihlupha ngokube bexotsha abanye ngabe ka-Tsvangirai. Njalo abakazibuza ukuthi bangaxotsha ama-members of parliament njengoba bethe bona bafuna abasoze bangene kukhetho kungakalungiswa lokhu lalokhu lalokhu. Bangaxotsha ama-members of parliament lawa opposition yase-parliament bathi kuzangena ubani e-parliament yakhona. Angathi wonti bacabanga behamba besima njenge-record esileyo. Abangakucabangi khona ukuba bafuna ukucabanga sebexotsha abantu.